Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale izanu PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisini abo bengasebenzi si oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethuka uthi kathi yena uyalelwa-ke ukusebenza, kodwa-ke abezanu PF besenza umhlangano, ukuthi ukuthi into abayikhulumayo kayisiyo-ke abayenzayo. Yikho-ke uZulu-ke uzagcinise engasalandeli-ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela-ke lowo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana, mbiko bani ibandla lezanu PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi-ke ibandla lezanu PF kasobandla elilandela-ke umthetho, kalisilo bandla elilandela-ke intando kaZulu. Libandla-ke eliphila-ke ngogxanyavu, lisenza-ke intando yalo, liphikisana lomthetho yabukhona. Ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo, ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe, abantu kabasebenzi, imihlangano yenziwa, kodwa bona-ke eyabo-ke imihlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by-election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi-ke imihlangano ngaphandle nxa esenza-ke ku-social media, kubo-Zoom-ke nakubo-Skype. Kodwa bona-ke bahlangana. Kuyatshengisela-ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa-ke, libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe. Ngoba sakubona kusenzakala-ke ngoDisemba-ke lango-January lapho-ke ababesenza khona-ke amaphathi. Amaphathi ayiwo agcina-ke senza-ke ukuthi i-COVID-19 le imemetheke kakhulu. Sabona-ke begula kakhulu amaminista-ke besitshiya-ke lezinye iziphatha amandla zikahulumende. Kabafundi, batshengisa ukuthi ngabantu-ke abangafundiyo ngalokhu-ke isenzo abasenzayo-ke ngoDisemba lango-January besenza amaphathi. Baqhubeka-ke besenza-ke imihlangano-ke bangahloniphi-ke izinqumo ze-World Health Organization, kanti lezi nqumo-ke abazenzela zona. Yikho-ke kwenza-ke ukuthi uZulu-ke angabahloniphi, kusasa angalandeli-ke izinqumo-ke eziyabe zifakiwe, ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo-ke zifakelwa abanye, bona bezanu PF azibathinti.